Wagqitha kankosazana samukelisiwe emlilo otholakale lecala lokuthelela umkakhe igciwane lengculaza athi adinga ukuthi iSupreme Court itsho ukuthi lumthetho awubandlululi na abantu balegciwane njalo esithi akazwisisi ukuthi umantshi ogwebe umlilo ukutsho ngani ukuthi nguye owathelela umkakhe igciwane leli. Umlilo nomkakhe abazange bahlolwe igazi lapho betshata njalo bobabili babephuma kweminye imitshato okutsho ukuthi kulakho ukuthi yiloba uphi wabo angabe wayeselalo igciwane leli. Umthetho lo u-Section 79 we-Criminal Law Codification and Reform Act uthi kulicala ukuthi umuntu athelele omunye igciwane ngabomo kuphinde kube licala njalo kuya emacansini lomuntu lapho usazi ukuthi kule ngozi yokumthelela igciwane leli lanxa esakho isimo ungasazi. Lumthetho uthi njalo otholakale lalelicala ulakho ukugwetshwa iminyaka engamashumi amabili njalo kalakho ukubhataliswa ifine. Igqwetha likamlilo umnumzana Lizwe Jamela uthi badinga ukuthi umthethwandaba we-Supreme Court wenze isinqumo ukuthi lumthetho awubandlululi yini amalungelo abantu njalo ubanzi kakhulu ngoba yiloba ngubani oya emacansini ulakho ukuzithola evalelwe ejele ngaphansi kwalumthetho ngoba ungacaci ukuthi olecala ngoyabe eyenzeni.
Phasi ubani u-Section 79 ubanzi kakhulu ekuqineni vela uzozwisisa ukuthi kathi vele icala ikuyini. Akulandaba ukuthi uyakwazi yini wena ukuthi you are infected or not, kumbe infectile yini umuntu umba uninfectanga at the end of the day, akudingakali lokho. So it's too broad. So sakuthina sibona ukuthi hayi umthetho lowo kufuza ukuthi hayi iSupreme Court ukhangelisise iwucubungule kakhulu.
UJamela uthi lumthetho ufaka besifazane ebunzimeni ngoba kuyibo abavame ukuhlolwa kuqala lapho bezithwele bathi sebetshela omkabe kube yibo abalethele ligciwane ezindlini. Uthi iningi labesifazane lihlangana lodlakela ezindlini ngalolu jaba lwengculaza ngakho akuqondanga ukuthi phezu kwalolu dlakela baphinde bavalelwe emajele ngaphansi kwalumthetho kungela bufakazi bokuthi yena vele othelele omunye igciwane ngubani.
So uzafica ukuthi umama uthi ekhuluma indaba yanaleyo ukuthi sokule gciwane endlini uzafica ukuthi umama uzahlukuluzwa. Kuyacina sokusiba le-domestic violence vele kuyaqalisa ukuhlukuluza ubaba sesithi yena ngoleti gciwane ngoba umama bayivetshe ukuthi nguye othestileyo kumbe nguye ohloliweyo wafucakala ukuthi ule gciwane ukuthi kukhulumeke vele ukuthi kukhulumeke endlini.
Unkosazana Nokuphila Sibanda osebenza kwezempilakahle uthi lumthetho kumele wesulwe ubani lobani anakekele impilo yakhe hathi ukuya emacansini engavikelanga ethembe ukuthi uzakuya emthethwandaba.
Mina I think pertaining HIV and AIDS wonke umuntu mele abe responsible for his status sake. Wonke umuntu mele abe kwazi status sake. And futhi okunye futhi nqa usiya ku relationship. I think first thing kumele nqa before sleeping lo muntu wangkhona kumele liye tester lonke. So wena ukuthi uyafuna ukutester yini kumbe ukuthi uyahamba lo muntu ongathi umuntu ongakwazi status sake kulalela.
Unkosikazi Annette Hadebe oyisakhamuzi uthi kumele abathelela abanye igciwane lengculaza ngabomo babotshwe ngoba lokhu kufana lokubulala umuntu. Uthi kulihlazo ukuthi owesifazane nguye osotholakala emiswe phambi komthethwandaba esetheswa leli cala ngoba esikhathini esiningi abesifazana yibo abathelelwa leli gciwane ngoba bengela amandla okutshela umkabo ukuthi bayehlolwa kumbe basebenzise indlela zokuzivikela emacansini.
Owanye ngakutsho ngumuntu yena lo osukayo esiyathelela omunye umuntu igciwane nekwazi ukuthi isifo esinjani esingayilaphekiyo esiphonga ukukontroleka kuphela. Ngibona ngani ngumuntu sibili okumele abotshwe ngoba uyabe esenze ulutholulu esazi. Uyabe kumele abotshwe sibili njengomuntu obuleleyo.
Icala likamlilo ayisilo lakuqala ukukhwezwa eSupreme Court ngojaba lokuthelelana igciwane lengculaza. Kulamacala amabili ahambelana laleli ahlezi phambi komthethwandaba lo amelele izinqumo elikameli wensiza edalela ephalamende umnumzana Siyabonga Malandu Ncube enyakenye lesakhamuzi seHarare uShelly Thawengwa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.